sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Njani mthokazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 17 kuNcwabakazi 2020 ngontungameli Nkumo. Endabeni zekuseni lamhlanje, inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe likhwelile njalo izolo laya ku-132.
Akula muntu vele osebenzisa ubuchopho bakho ongangayisoli into ekhulunywe nguminister uMtsangwa ekhulumela i-government yeZimbabwe.
Umphathintambo wokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Motswangwa uthi uma ngamazwi akhe okuthuka abafundisi beRoma wona asolwa ngabaningi besithi alakho ukuphehla inzondano phakathi kwamashona lamaNdebele.
Kambisadakiza afuna ukuthi kuze kufa abantu abangaki, kuthunjwe abantu abangaki.
Umanyano wesadaki uyahlangana namuhla inengi liwuchothoza ngokwehluleka ukuphatha udaba lweZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe likhuphukile njalo izolo laya kukhulu elilamachumi amathathu lambili 132 ngemva kokufa kwabantu ababili. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi oyedwa wabantu laba ngowakobulawayo, kuthi omunye ngowe-Manicaland. Ababanjelwe umkhuhlane izolo bangamachumi ayisishiyangalombili lanhlanu 85. Ngaphandle kwabane kuphela abavele lomkhuhlane lokwele South Africa, abanye bonke bawuthole khonapha elizweni. Lokhu kukhuphule inani lasebefunyenwe bele coronavirus eZimbabwe laya ku-5,261. Asebesindile bakhwele ngamachumi amane lanhlanu baya ku-2,092. Ezwekazi le-Afrika kona inhlanganiso ye-Africa Centers for Disease Control and Prevention ithi umkhuhlane lo usubulele abantu abangu-25,356 njalo wahlasela abangu 1,110,053. Emhlabeni jikelele usubulele abangu 772,284 njalo wahlasela abangu 21.7 million. Umphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko kuhulumende unkosikazi Monica Motswangwa uthi uma ngamazwi akhe okuthuka abafundisi besonto yeRoma wona asolwa ngabantu abanengi besithi alakho ukuphehla inzondano elizweni phakathi kwabantu bohlobo lwesiNdebele labesishoneni. Umutswangwa wethule umbiko ngomgqibelo esola iZimbabwe Catholic Bishops Conference ngokukhuluma phezu kokwephulwa kwamalungelo oluntu okubikwa kusenziwa nguhulumende weZANU-PF, esithi abafundisi laba balomoya omubi njalo basetshenziswa izitha emizameni yokugenqula umbuso weZANU-PF. Abafundisi laba basole njalo uchuku abathi lwenziwa nguhulumende kamongameli Mnangagwa ebantwini besithi luhambelana lolwabakhona ngesikhathi segugurawundi. Ephendula kumbiko awethule emisakazweni kahulumende, uMotswangwa ujonge umholi wabafundisi laba uArchbishop Robert Ndlovu olindebele esithi ngokuvusa igugura wundi uzenza yena umkhokheli wamandebele azibona engcwele wona athe malutshwana eZimbabwe. Ngesikhiwa umutswangwa uthe he wants to pose it as the leader of the Russia's Ndebele minority by feigning the psychosis of tribal victimization. Uphinde wafananisa uNdlovu lo Archbishop Seromba wakwele Rwanda yena athi wachochozela ukubulawa kwabantu kulelo lizwe kumpi yemihlobo ngo-1994. Inhlanganiso ezigoqela iZimbabwe Lawyers for Human Rights, iZimbabwe Human Rights NGO Forum, iLaw Society of Zimbabwe kanye leZimbabwe Christian Alliance zethule imbiko yazo zisola kakhulu umutswangwa njalo zisekela uArchbishop Ndlovu leZimbabwe Catholic Bishops Conference. Abanengi bathi umotswangwa kumele axolise ngamazwi yakhe njalo bathi uhulumende kumele achiyane lokwephula amalungelo. Kodwa umotswangwa utshele iStudio 7 ukuthi uma ngamazwi yakhe njalo kasoze axolise. Ebuzwa ilumsakazo ukuthi akakunanzeleli na ukuthi umbiko wakhe usudale ukufuthelana okukhulu. Umutswangwa uthe amazwi yakhe ajonge ukwakha hatshi ukwehlukanisa abantu ngemihlobo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yokholo lesiKristu njalo ilwela amalungelo eHabakuk Trust umnumzana Dumisani Nkomo.
Abezinkolo abamachurch balomlando wanxa sikhayela iBhayibheli lithi kuqakathekile kumqoka kubalulekile ukubana sikhulumele labo abangelaphimbo. Kumele siqhubeke ngakhona lokho. Uma uhulumende esona sizamtshela ukuthi uyawona. Uma ephambanisa siyamtshela ukuthi usuphambanisile. Njengoba uNathan wayekhuluma etshela uDavid ukubana nguwe owathatha imvana yendoda engelalutho. Lathi namhlanje njengabamandla sithi yini eliphambanisineyo, yini elixabanisa abantu, yini elabulala abantu, yini elithumba abantu, yini eselibhidlize ilizwe leZimbabwe, yini eseliphambanise abantu besizweni seMathebeleland. Umbhalo uyasikhuthaza ukubana sibe luphimbo, silwele labo abangelisi ukuzilwela, silwele amalungelo abantu, singakhethi ukubana bavela kuwaphi amabandla ombusazwe. IMDC layo ingenza njalo, iphambanise. Njengabamabandla siyakhuluma sithi yini elonayo, yini eliphambanisayo.
Abantu abanengi sibone bebambana besola kakhulu amazwi kamutswangwa kungakhathalekile ukuthi umuntu ulishona, umuntu ulindebele, ulikhalanga, ulivenda, ulitonga. Ubona amazwi la elakho ukubangela ukwehlukana kwabantu yini ngemihlobo elizweni?
Yeah, inkulumo le enxele izaphambanisa kakhulu sibili ubudlelwano phakathi kwemihlobo ehina ikakhulu amaNdebele labesishoneni, ngoba khona lokhu kuvusa amanxeba amadala. Ngoba nxa sikhangela nje gathesi endaweni eziningi igugurawundi yaqutshelwa phambili, nxa sikhangela indaba yemisebenzi, sikhangela njalo ukwaba komnotho welizwe, lamazwi la na azaxeka axabanise abantu. Kodwa kuqakathekile ukuthi sinanzelele ukuthi iZANU-PF vele yaqala khona lokho kudala, vele libanda lombangazwe eladalwa ngokukhethana ngo-1963, baqhubeka ngohlelo labo lokukhetha ngo-1979, bekhanda i-grand plan yabo, baqhubeka njalo ngo-1983 ngegugurawundi, baqhubeka njalo ngemva kwalokhu behlukuluza abantu base Mathebeleni, bebancitsha amaxesha lamathuba ubana babe lomnotho bathole imisebenzi.
Umnumzana Dumisani Nkomo ngowenhlanganiso yeHabakuk Trust. ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Akula muntu vele osebenzisa ubuchopho bakho ongangayisoli into ekhulunywe nguminister uMtsangwa ekhulumela igovernment yeZimbabwe. Lento ayikhulumileyo igangile, ukuhlambalaza amaNdebele yikuganga, ukuhlambalaza umfundisi omkhulu weRoma uRobert Ndlovu, Archbishop Robert Ndlovu yikuganga. Abantu besindebeleni, abantu bemathebeleni abafanelanga baphathwe njengezintandane. Ukuthi ungathuma abantwana esitolo kule ntandane phakathi kwabantu abakho bangaphuza utshaya intandane, ungabathuma emasimini baphuza utshaya intandane. Yikho okwenzakalayo. Usayine istatement elabanye abangu-7, ukhethelwani yena yedwa, wenzeni? Kuveza kahle kamhlophe ukuthi lizwe leli libuswa ngobandlululo, kuzondakala umhlobo othile bezonda umhlobo wabantu bemathebeleleni. Zonda amaNdebele yinto engafanelanga yamukeleke yona leyo, kumele iphele, kumele inqotshwe, otherwise ilizwe leli kaliyindawo, liyacina lidilikile lingasekho.
Yena uhulumende weZimbabwe kuyini okuhluphayo ukuthi azinuke amakhwapha laye, ngoba siyabona uyathethisa abantu abaphakathi kwelizwe amaRoma, uchothoza abeSouth Africa, uhulumende weSouth Africa, usolabe MDC, abeAfrican Union, abeUnited Nations abathi amalungelo kawahlonitshwe. Usola wonke umuntu ngaphandle kwakhe. Kuyini okuhluphayo ukuthi ahlale phansi uhulumende weZimbabwe azibuze ukuthi abantu bakhonona kangaka, kuyini akuphambanisayo?
Vele ungabona usunguwe wedwa osucabanga ukuthi ulungile, wena wedwa nguwe alright, bonke abanye abantu bayagula, bonke abantu bayahlanya, bonke balamanga, nguwe ophethe iqiniso, kusho ukuthi usule nkinga enkulu. Ilizwe leZimbabwe liyadilika, lidilikile wonke umuntu uyakubona. Kugcwele amaphotholi kuyo yonke indawo, kudilike ezemfundo, kudilike ezibhedlele, kudilike yonke into. Ayisekho impilo eqondileyo, kugcwele ubuyanga, kugcwele ukunga sebenzi, abantu abasebenzi, abantu balala bengadlanga, abantu kabagqoki, abantu abawatch, abantu abanathi tea, abantu abalampupu, abantu abalasichebo, abantu abalampilo eZimbabwe. Nga umuntu engakuboni khona lokho elandula khona lokho, uphila ngapi? Bayakwazi bakuphika bekwazi. Ilizwe kalisekho, liqedwe yibo, balidilizile, lidilizwe iZANU-PF, lidilizwe umbuso weZANU-PF kusuka ngo-1980. Baphikani into eyaziwa ngumuntu wonke, ebonwa ngumuntu wonke. Seli pelile ilizwe.
Umnumzana efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Umanyano weSadaki namuhla uzaqhuba umhlangano wawo omkhulu weOrdinary Summit. Inenge lisithi kumele uphathe udaba lwamalungelo oluntu abikwa esephulwa nguhulumende weZimbabwe. Umhlangano lo uza kwenziwa abakhokheli laba besemazweni abo ngamunye bexhunyaniswa ngomabonakude kuphela ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Umongameli Emmerson Mnangagwa ongumkhokheli weSADC Troika uza kwehla kulesi sikhundla adedele umongameli wakwele Botswana uMnumzana Mokhwesi Masisi. Lanxa inenge lisithi umhlangano lo kumele uphathe udaba lweZimbabwe, njalo usole umongameli Mnangagwa phezu kodaba lokuhlukuluzwa kwabantu mahlayana, umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe uMnumzana Sibusiso Moyo utshele iphephandaba leSunday Mail izolo ukuthi udaba lweZimbabwe alusoze luhlafunwe kulomhlangano. Le yinto esolwe kakhulu ngomsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance uMnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Siyamangala njalo siyadideka ngokwenza kweSADC. Kambi iSADC izafuna ukuthi kuze kufa abantu abangaki, kuthunjwe abantu abangaki, kube legazi elingakanani ukuze ithi eZimbabwe kulamacala afana ukuthi alungisiswe. Sasithembile sibone ubaba upresident weSouth Africa Ramaphosa etumela invoice zakhe ngapha sithi baza kuluma ngohlupho oselungene endlini yeZimbabwe. Yikho ke thina siyamangala abantu bonke beZimbabwe babamba ngaphansi ukuthi kanti sadaki club yamapresident na oyisocial club nje ukuthi ababusi bayancedisana bengasolani bengaphandana amacebo okubusa abantu ngombuso omuhle. Siyazi mhlophe ukuthi abathungameli besadaka abanye bagcina besithi ukhetho lweMalawi oludlulileyo lana olwagcina selubhidlizwa yikhodi abesithi lulungile. Konke lokhu kusitshengisa mhlophe ukuthi labo ababusayo ngalesi sikhathi ama-president akhona ngalesi sikhathi esadaki bayancedisana ukuvala ububi bomunye. Kungani social club or boys club ukuthi hayi umfowethu lo club yami noma engaziphambanise njani.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance. Sixoxe njalo lesikhulumeli seZANU-PF umnumzana Tafadzwa Mugwadi.
Chinoshamisa pane vari kuti munyika mune dambudziko racho havasi vose hapana kana muZimbabwe umwe chete. Vari kutaura zvavari kutaura zvemanyepo vari kunyika dzavo ukoko vachiongorora zvavanenge vachiona pasocial media.
Okumangalisayo ngabantu abathi kule nkinga eZimbabwe yikuthi bonke ayisizo zizalwane zakulelo. Bakhuluma amanga abawabona kusocial media besemazweni abo. Amanye alawa mavideo ngawezihlakalo zakudala ukuthi amanye athathwa emazweni afana leMozambique, Somalia, lokunye okwenzakala lase South Africa esikubonayo. Bebe seqamba amanga ukuthi ngokweZimbabwe. Asibona ukuthi yikho okungenza iZimbabwe ifakwe kundaba ezikhulunywa yiSadak. Abakhokheli beSadak ngeke basebenze ngokutshelwa izinto ku-social media. Yikho sebe kubonile ukuthi eZimbabwe kulokuthula njalo abantu bazihlelele nje ezindlini zabo. Abalwisana lakho kuphela ludaba lwe-COVID-19 njengamazwe wonke. Lokho ukuthi iZimbabwe kumele kukhulunywe ngayo kuSadak yimbiko yabantu asebephelelwe. Siyakwazi obekusenziwa i-MDC lenhlanganiso ezimeleyo eziphiwa imali embassy ye-America ukuthi bengcolise ilizwe lethu besebenza lentathelo izindaba ezizimelele.
Warukunze oku to present Zimbabwe as a crisis.
Umnumzana Tafadzwa Mugwadi isikhulumeli sebandla leZANU-PF ubexoxa lo Blessing Zulu we-Studio 7. Ukuhlaziya loludaba sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Shepherd Mpofu.
Into eqakathekileyo ukuthi siyazi ukuthi iSADC labo-AU okwesikhathi eside singathi sebehluleke ukungenela endabeni zeZimbabwe. Kulabakhokheli abehlukeneyo abambalwa njalo e-Afrika esebenelisile ukukhuluma ngokuthi eZimbabwe kulama-human rights abuses lezi zonke izinto. Ungakhumbula umgabisa sekhona balitshwana ababekhuluma ngokuhlukunyezwa kwabantu eZimbabwe. Sikhumbula bo-Ian Khama labanye abalutshwane umongameli waseRwanda uKagame. So ngokubona kwami iSADC akula nto ezokwazi ukuyenza eZimbabwe. And iSADC umhlangano wamaqhegu nje angelamcabango ukuthi kumele kwenziwe ngoba vele labo banjalo. IBotswana leSouth Africa, iZimbabwe mayisisha iBotswana leSouth Africa layo iyasha ngoba makunje eZimbabwe nxa abantu bebaleke eZimbabwe kulamsebenzi abantu bayafa ngendlala zonke lezi zinto kuthi kuthi manje ama human rights abuses, corruption, abantu nxa bebaleka eZimbabwe bese South Africa bagcina bengumthwalo womkhono womwe South Africa lomkhono womwe waseBotswana. So yikho sithola ukuthi iBotswana leSouth Africa ezizikhulumayo ngoba ezizithwala nzima. But okuqakathekileyo njalo ukuthi umongameli weSouth Africa nguyokumela akhulume, hashi i-ANC lama-ministers, umongameli kumele akhulume sazi ukuthi ume ngaphi.
Yebo iZimbabwe ayikho etafuleni yeSADC kodwa kungenzeka yini isibone bekhona abayiphakamisayo namuhla kukhulunywa ngayo kumhlangano weSADC.
Nxa kulabantu abalonembeza kuSADC kule nkokheli ezilonembeza ezike zakhangela ukuthi kwenzakalani eZimbabwe kumahola yi-72 adlulileyo, amabhishophu ekatholike a-issue statement bakhuluma abawukhulumayo and wonke umuntu uyavumelana lakho ukuthi amabhishophu abe right ngoba indaba abazikhulumayo indaba ezihlukumeza abantu bezimbabwe. I-ZANU-PF yabe isiresponda yabe iphendula i-ZANU-PF amagqwetha angamakatolika lawo akhulumile and nxa kunomuntu olonembeza kuSADC bazoyifaka ku-any other business ngokubona kwami ukuthi kanti izimbabwe kuhamba njani. Njengoba sengishilo ekuqaleni ingxenye bazotshela ukuthi hashi indaba yezimbabwe sisamelele ukuthi sikhulumisane nemihlangano yonke ephathekileyo kwindaba zepolitiki yezimbabwe. So ma siqeda ukukhuluma labo then sizobuya kuSADC sizolitshela ukuthi uhamba njani.
UMnumzana Shepherd Mpofu uhlaziya ezombusazwe sixoxela ekwele South Africa. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yezim live ithi inkisela engunobhala kugatsha lwezemali uMnumzana George kuba matanga yena obephethwe ngomkhuhlane we-COVID-19 kanye lomdeni wakhe uqatshe indizamtshina ngempela viki yamthwala le muli yakhe yonke bayajabula eVictoria Falls ngemva kokusila kulo mkhuhlane. Inkundla yeNew Zimbabwe yona ithi kulabatshayeli bamaroli amakhulu ababili omunye wabo oyisizalwane seZimbabwe abafileyo duzane lomngcele weChirundu izolo ngemva kokutshayana kwezimota zabo. Enye yalawa maroli ibikwa ibithwele amafutha ezimota okubangele ukuthi ilumathe umlilo. Kubikwa kufe njalo abantu makhaza. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Basakazwa kwastudio 7 lonke elisakaza kwastudio 7 kanye nabalaleli. Mina into engithi ngeke ngiyichombe ijana balaleli bastudio 7 into esibulala ekhaya elizweni lakithi eZimbabwe. Siyakhala ngezano kodwa ubuningi bethu kasivoti. Uyezwa umuntu esithi izano yalele esihlalweni kodwa engavoti. Asiye sizameli babantu benkosi ukuthi umnyaka kuvota siye vota sonke sisukume nobuningi bethu. Use South Africa upho uhlezi kume 20 years uthi izano yalele yamfuna ukuvotela ngubani bantu benkosi. Asisukume sonke siye vota kuze sikhiphe izano PF lesitulweni okhuluma yimi umgcini dladla. Ngizalela upane emzola e-K4 kodwa akho Tesi ngisekutswana eFrancis Town.
Basakaze ninjani? Kuyamangalisa lokho okukhulunywa uJoseph Chuma uthi abantu abathunjwe eZimbabwe oright abantu bethunjwa kangaka kuyini okwenzakalayo kangaka sho kumbe ukuthi bona bayadla bayasutha njengoba bengabe ZANU-PF. ZANU-PF unceda bona abakhulu abasezikhundleni lapha thina abantu sibonke kodwa siyadubile and sithole nzima elizweni leli into ngabe uyangenela sisize ukuze siphile ngoba the sayi kunzima sho into zonke zinzima izimoto azigadeki izinto azithengeki kunzima. Silo hulumende right hayi lokhu kunzima kakhulu umantshali sekudabhuza.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Abahlamuki abedlulise amalawulo bahlasele ngamabhomba lemipopo kwenye ihotela esigodlweni seSomalia iMogadishu izolo babulala abantu abayisikhombisa njalo balimaza abedlula amajumi amabili. Inhloko kahulumende wele New Zealand isidlulisele phambili ukhetho obelumele lwenziwe ngenyanga ezayo ngenxa yomkhuhlane weCOVID-19. Ukhetho lolu soluza kwenziwa ngomfumfu. Sizwe qhibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khona pha eMelika. Umongameli Donald Trump ubikwa ephatheke kubi kakhulu ngokubhubha komne wabo umnumzana Robert Trump ngomgqibelo. Umkhwenyana kaTrump umnumzana Jared Kushner utshele umsakazo we-CBS izolo ukuthi umongameli Trump uphakathi kosizi olukhulu ngoba ubemthanda kakhulu umfowabo yena obhubhe eseleminyaka yokuzalwa engamajumi ayisikhombisa lanye 71. Akwaziwa ukuthi udliwe yisifo bani. Imfa le iza ngesikhathi umongameli Trump ephakathi kokukhankasela ukhetho oluza kwenziwa ngolwezi lapho azanqikelana khona lomnumzana Joe Biden owebandla eliphikisayo lamademocrats. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eOhio khonapha eMelika umnumzana Tim Moringai.
Bebebonke bebangabangane and bencedisana ngezinto zama-business lezi. Okukathesito engikubonayo lapha eAmerika ikuthi abantu or izihlobo zakho aba-involved ngendaba zepolitiki kaningi ama-decisions ayenziwayo ukuthi ilizwe liqhubekele phambili. Enkankasweni leyi eye-election ebuyayo ngo-November 3rd ngiyabona mina ukubhubha kukamnawa ka-President Trump akusoze kwakhathaza the general operation ye-Republican Party ngoba bona balungiselele ukunqoba ngo-November not just i-presidential office but ama-senate lama-house races for i-congress. So mbona ngathiwa bebelungisela from 2 years ago ngoba singakhangela ama-interview ayeyenzwa ngu-Michael Cohen owaye ligqwetha lika-Trump wayesitsho ukuthi for the past 2 or 3 years umnumzana Trump ekhona ehofisini yewupresident la wayelungiselela for i-re-election for 2020.
Kulo mzukulu kaTrump osanda kuloba ugwalo echothoza kakhulu umalumakhe ubona kumphazamisa yini lokhu uTrump emizameni yakhe yokuthi akhethwe aqhubeke engumongameli weMelika?
Akusoze kubakhathaze ngoba sabona ukuthi uMary Trump umzukulu wakhe wayephume lama-allegations ukuthi umalume wakhe wayephambanisa all this time kususela esesemncane. Hhayi, ngiyabona ngathiwa lokho is about moral behavior yomuntu which has nothing to do with governance. Ngiyabona ukuthi ama-politicians noma uZulu jikelele akula muntu ongela cala or something abantu abayizondayo kuye. So angiboni ukuthi ama-business abo noma i-family issue yabo izabakhathaza ukuba re-elected ngo-November.
Umnumzana Tim Moringai yisizalwane seZimbabwe esihlala eOhio khonapha eMelika. Uziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe likhwelile njalo ngababili izolo laya ku-132. umphathi ntambo obona ngokwethula kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa uthi uma ngamazwi yakhe okuthuka abafundisi beRoma wona asolwa ngabanengi besithi alakho ukuphehla inzondano phakathi kwemihlobo elizweni. Umanyano weSadaki wona uzahlangana namuhla iningi liwuchothoza ngokwehluleka ukuphatha udaba lweZimbabwe. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.